okokuqala yona vele uhlelo nalolo leparking esilalo kobulawayo luthele ubuya indlela oluthengiswe sachazelwa ukuthi luzaba yilo lona lendlela olucine lusenziwa ngayo kube izinto ezimbili ezingafananiyo njalo ezingahambelaniyo sithe sisizwa yilaba abakhokhela idorobho ngalolu hlelo bebethi inkampani le izabuya leparking system esophisticated esebenzisa itechnology yalezi nsuku ngokunjalo ngokunjalo kodwa simanyele sesinqazile buya sokusebenza khonoko kuphosa kufanele khonoko vela kade kukhona okwabo ma blue ka city council bona laba kade bevele bebhadalisa abantu okwesibili ke ngingakutsho yikuthi khathesi bebelayo nalihlelo lokuthi umuntu uyabhadala uyangena afake abhadalisa idola even ungasebenzisanga isikhathi esifika ihola ubhadala kuphela idola kuba yibuqili lobu lobugwelegwele ngoba bona bathe idola ngehour nxa ngingasapaka ngehour akusamelanga phela ngibhadaliswe idola kumele ngibhadaliswe indijana elingana lesikhathi sami ngingabeka ngalendlela ungathi wena ilofu yesinkwa idola ubusungithengisela ihafu yesinkwa akumelanga unjaje idola kumele unjaje phela ihafu yedola nxa khathesi sebesithi bazathuthukisa isystem yabo kube njalo ye kuyinto ehleleyo ngoba vele yinto esiyikhangeleleyo asibatshayeli izandla ngalokho ngoba vele yinto kade bekumele beyenze lasekuqaleni ibe yindlela engarobhi abantu engaqilibezeli abantu ngesikhathi sokupaka balungisise amaphutha abo kubarayithi bawalungisise vele bekumele behambelanga bawenze lasekuqaleni bekumele basebenze isystem evuma khonokho asebesithi baza kwenza khathesi
ikhansili yakobulawayo ithi uhlelo lolu aluyindawo luzalungiswa kuphela abantu bese belusebenzisa ngendlela abafuna ngayo bakhona yini abanye abavele bengafuni ukuthi bebhadale idola ngelanga
kulabantu akade sebetshiya imota zabo edorobheni sezihlala edorobheni khonapho zihlala kumaparking wonalawo zafa kudala zitshiywa khonapho sihle imota ihlala inyanga kumbe inyanga zize zibe ngaki sokusingcolisela idorobho sokusenza izinto kube le ndawo zokugangela njalo njalo ungananzela ngokubuya kwe-TTI kuphelile konke khonokho kukanti njalo abantu kulabanye ababuya emsebenzini bahola imali ezincane laye sowaseva wathenga imota khathe sisedinga indawo yokupaka kakula ndawo yokupaka ngoba ngakwanisi ukuthi abhadale idola ne-hour okutho ukuthi ngelanga sokufunakala i-$8 ungananzelela vele umholo wakhe yabuyi $40 or $50 ngenyanga esiphele ngeviki engikutshoyo-ke ngalokhu yilokhu ukuthi i-city council le-TTI kumele benze kube le ndawo lapho esingapaka khona kungabi idola idorobho lonke per hour akube lezinye indawo mebheze 50 cents an hour ngokuya ngokuya edorobheni ukuze si-accommodate umuntu wonke ukuze idorobho lethu libe lidorobho elivumela umuntu wonke ye i-system ye-parkings iyafunakala eqinisweni asingeze saba lidolobho elakompuzi idlemini omunye lomunye wenza umathanda kodwa lakho futhi phela singagijimisa ukwenza imali mtshokotho sikhohlwe ukuthi lona leli dolobho lakhiwe ngabantu ngitsho ukuthi kakube le ndawo lapho ahlezi okusala kuyikupaka mahara kumbe okulokupaka okuchiphileyo kakube lezinye izikhathi phela ezivumelayo ukuthi esikithi ngesikhiwa i-flexibility ukuze abantu benelise labo kuye bazi phela ukupaka phakathi kwedorobho bathenge kalula ngoba sizagcina sisiba nobusela bokugqikeza ezimoteni ngoba base bekwazi ukuthi uthiya imoto ekucineni kwedolobho wena uya ephakathi kwenziki yedolobho ukuthi ukuthi ukuhamba kuphela kuzakuthatha 30 minutes so nxa uthiya imoto abafana bayasala begqikeza bentshontsha imoto yakho uyathi phenduke uyathola kungasela moto zonke lezo zinto kumele zikhangelwe zinazelelwe ukuze idolobho lisebenzele umuntu wonke.